Lokho kwenziwa ngulo kwaba ngumongameli uMgabe. Ngombono wami ungani uzithathela phezulu kakhulu. Lapha osokukhona kathi simumo sokukhona elizweni ivanga eselihanjiwe. Angiboni ukuthi uMgabe usasela lokho okuthiwa irelevance ngesilungu. Isikhathi sakhe kavume ukuthi sesiphelile. Bona laba abantu azazama ukubafaka kathesi abala impact enkulu abazayenza kulokho abantu asebekudecidile kathesi. Ngendlela izami esiyazi ngayo bavela bathi vu bayanika umnanga ukuthi aqalise ukuthi azame ukuthi abakhulumise ukuthi babuye baphenduke kuye. Mboni ngani usezichithile isikhathi sakho umdala, kungathi ukuthi ngawe uyazihlalela aphumule athiyane lakho lokho. Ngoba laba abakhazama ukubafaka iwona ithuba lokuthi bengene lekhampeni kuzaba nzima ukuthi balithole. Ngesikhathi sokuthi abantu bebalandlele asisekho, sikhangele ukuthi i-election esiya kuyo sifikile, ekuseleza inyanga ezingu-4 or 5 ukuthi siye ku-election. Bazazi groupa sikhathi bani, beqalise nini ukusebenza, abaningi babo basemazweni kabakho phakathi khona la, and abaningi babo bona babafaka phambili azanga vele babebona le impact. Ngesikhathi izami iyiyo elayini kaMgabe beme njengabantu benjalo, azange babe le-impact enkulu.
Kodwa-ke nxa sikhangele ukubana bakhona ikakhulu emaphandleni awemashonaland khonale abalokhu bengani bayamzwisisa owayengumongameli uMgabe, akusoze na kuhlephune ivoti kamnangagwa?
Khona kungaba njalo ngangu ilebonti okweqiniso bakhona abantu abalokhu enhliziyweni zabo uMgabe belayo, abaningi kakhulu abalokhu belayo uMgabe enhliziyweni, ababenefitha kakhulu entweni zikaMgabe, abalezi mayini, abalamaplaza, abalana abaphiwa ngumgabe, baningi lokho kasikwayo. Kodwa kayisuye ozabuya azokuma athi uyakhontesta labo lo mnangakho, ufaka abanye abantu phambili, abantu abanjengomdingiri, abantu abaningi vele lokumazi kabamazi. So kuzaba nzima ukuthi abathengise baze balalelwe ngabantu lokhu la esimbone evalele estate eBlue Roof emzini wakhe.